So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 Mfumfu 2021 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina esikufunayo ukuthi sithole isalary esifaneleyo. Kunje kozubukwa kula off. Uze uphumule nxa ibhasi yakho ingafa. Kodwa esikutholayo kuhambelani lomsebenzi esiwenzayo. Isikhathi esingena ngaso lezokuchayisa vele asikhulumi la ngaso. Kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangelwe imali lendlela esisebenza ngayo. Siphiwe okusifaneleyo.
Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane leduko lokusela izimota lamabhasi athwala abantu. Kulandela ukukhalala umsebenzi wabashayeli wenkampani kahulumende yamabhasi awezupho.
Siyakwemukela ngabuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions le ngoba abantu abasela msebenzi ama-industry abevalile kodwa sizange sidele besilokhu sizama amanye amaqhinga ukuthi siqhubekele phambili njengelizwe.
Wamukelwe ngenjabulo yeZimbabwe umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations unkosikazi Alena Doan. Namhlanje
isizwe se-America sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usechonile.
Wake wabanga nobhala ubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ubulawayo namhlanje uvuke ebhekane loduko lokuswela izimota lamabhasi athwala abantu ukungena lokuphuma enzikini yedolobho kulandela ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi aweZimbabwe United Passenger Company ZUPCO. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izisebenzi zekampani kahulumende yamabhasi eZimbabwe United Passenger Company zikhalale umsebenzi, zikhala ngokuthi zifuna iholo elingcono kanye lomumo wokusebenza omuhle. Lamhla abachayeli bamakhombi aphiwa imvumo yokusebenzelana labezukho bebesebenza kodwa bekhulelwa linani labantu abakade befuna ukugada kodwa kuthe kuchaya ihola lechumi u10 AM ekuseni amabhasi ambalwa abeseqala ukuthwala abantu. Umnumzana Ernest Chabalala othayela kukampani eZupco uchasisa ngabakhala ngakho.
Thina esikufunayo ukuthi sithole isalary esifaneleyo. Kunje kozupco akula off. Uze uphumule nxa ibhasi yakho ingafa. Kodwa esikutholayo kuhambelani lomsebenzi esiwenzayo. Isikhathi esingena ngaso lezokuchayisa vele asikhulumi la ngaso. Kungakho sisithi kungcono lati kuke kukhangelwe imali lendlela esisebenza ngayo. Siphiwe okusifaneleyo.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ukhuthaza uhulumende ukuba avumele abangekho phansi kukazukho ukuthi baqale ukusebenza.
Mangako ukuthi sicela ukuthi abantu kweze kuthwala abantu we-transport sector kungabi le monopoly yeZupco kuphela. Sikhuluma kanje namhlanje abantu badwe kakhulu ekuseni imota zakoZupco amabhasi engabonakali. Whether yi-strike kumba so-strike luhlupho lwakho ngalokuthi nxa iZupco sibe lohlupho lwayo kumba abantu sebe-strikile kumba ilasiwele abantu bagcina sebeswendlela zokuhamba. So esingakule ukuthi sizabuyela futhi emve sakutsho ukuthi uhulumende kavulele amanye ama-players ku-transport.
Unkosikazi Evelyn Song umhlali wakoBulawayo uthi uhulumende mende uyazehlulekela ukulungisisa udubo lokuthwalwa kukaZulu.
Sesithwele nzima ngoZupco thina ngoba kathembakalanga. Namhla sigade nzima ekuseni. Nanxa ungagada ama-private lamapholisa lawo ayasithwalisa nzima kuma-roadblock. Okukhona ukuthi uZupco seyehlulekile. kumele sibuye lapho esasikhona kunje sigcine siphuzile igovernment kayilungise masinya lapha ikele ufuna ukubusa zonke indawo
unkosikazi Thandaza Moyo omunye njalo umhlali wakobulawayo uthi ukuswelakala kwemota zokuhambisa kuyabahlukuluza emsebenzini
lapha engisebenza khona sibhadala ngama hours owasebenzile sonxa itransport ihlupha kutsho ukuthi leyami imali iyehla ngoba ngisafika ngiphuzile emsebenzini amathiwa akawanani lakho lo ukuthi uzukho ukustrike icompany police ayitshintshi cela ukuthi uhlupho lolulungiswe ngoba lathi siyasiharasa
imizamo yokuxhumana leziphathamandla zikazukho yehlula ngoba bebengadobhi ucingo kuviki edlulileyo ngolwesihlanu inkampani yezukho ikhuphule imbadalo zokugada amabhasi kanye lamakhombi imbadalo yokugada ibhasi isuke kumadola angamashumi amane i-40 bond yaya kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond ukuthi ikhombi isuke kumadola angamashumi amahlanu i-50 bond yaya kumadola angamashumi ayisithupha i-60 bond izitimela zilokhe zingakaqali ukuhamba kobulawayo kodwa zikhangelelwe ukuba lapho sezihamba zizabe zisiya e-Country Park lemganini lokhu kuyimizamo kahulumende yokuqeda uhlupho lwendlela zokuhambisa elizweni ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz shortwave
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wamukele umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations unkosikazi Alena Doyen lamhlanje. UDoyen ufike eZimbabwe lamhlanje kuhambo lwensuku ezilishumi lokuzozizwela ngodaba lwezijeziso zomnotho. Umlando lozindlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZANU-PF uthatha leli thuba lokuza kwankosikazi Doyen ukuthi amchazisele umonakalo athi udala izijeziso zomnotho ezethethwa ilizwe okuludaba osuleminyaka lusegudwini. Unkosikazi Doyen uzahlangana labaningi kuhulumende abenhlanganiso ezizimeleyo labanye abantu abazwisisa indaba yezijeziso zomnotho. Ukhangelwe ukwethula impumela yophenyo azalwenza eselizweni emhlanganweni lentatheli zindaba. Emaphethelweni ohambo lwakhe uphenyo lolu luzaphawulwa enhlanganisweni ye-United Nations emahofisini ayo awedolobheni le-Geneva elizweni le-Switzerland. Uhulumende weZANU usele minyaka isithi izijeziso lezi ezabekwa ngamazwe omhlaba ziqondise kunkokheli ye-ZANU-PF eyaziwa ngokuphatheka emsebenzini yenkohlakalo namakampani adlelana layo yizo esezibulele ilizwe esithi ukukhitshwa kwazo kunganceda ekuvuseleleni umnotho. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye lonkosikazi Doyen balile ukukhuluma lentatheli zindaba ngodaba lolu namhlanje besithi bazakhuluma nazo ekupheleni kophenyo. Ekhuluma enkundleni yokuxhumana ye-Twitter isikhulumeli sikamongameli umnumzana Joe Jaramba uveze ukuba uhulumende wamukele ngenjabulo ukuza kwesithunywa esiqakathekileyo ese-UN elizweni ukuzodingisisa izizathu zokutheswa kwelizwe izijeziso lezi. Uqhubeke ethi ukuza kukankosikazi Doyen wethuse abe-MDC Alliance bona athi abadonge ukuthula elizweni ngokuphehla udlakela emasingo kuviki edlileyo ukuze i-UN ikhohlwe ngendaba zezijeziso. Ongumqondo ochaswa kabanzi ngobona ngokuqoqa komsebenzi kuZANU-PF umnumzana Babutho Moyo
bayakwenza vele sonke isikhathi nxa sesilanda usuku ule anti-sanctions. Bayakwazi ukuthi kulomuntu United Nations obuyayo njalo abafuna ukuthi benze ngani vele eZimbabwe kulobudlwangudlwangu. Kanti why lobudlwangudlwangu ungenzakalanga ngoJanuary, ngoFebruary, ngoMarch? Why kusenzakala ngoOctober? So kumele kubuye umuntu ovele United Nations.
Kodwa isikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe izijeziso zomnotho azibekwanga yi-United Nations ngakho ke akusoze kwenelise ukulungiswa ngabe UN.
IZANU ilomkhalelo wayo njengenyoni evuke seni ihlabela ingoma engalamsebenzi. Kathesi iZANU ikhala ngama-sanction. Ama-sanction la akhona kuthiwa yi-targeted sanction. Akazange fakwe United Nations in the first place. Angazi ukuthi umuntu we-United Nations lapho uzedingani. Afakwa yi-United States of America ngomthetho okuthiwa yizidera. I-Europe layo yaba ngabanye abafakela i-targeted sanctions abantu abaphula amalungelo abantu eZimbabwe bafakela abantu abafana nalo njengomnangagwa lamana ama ministers wakhe lamasocha labani lamana ama company
kodwa be MDCT ekhokhela ngumnumzana Douglas Munzura bathi bazasebenzisa ithuba leli ukuba baphe umthunywa we United Nations impono yabo eyamele ukukhuthazo yokuthi izijeziso kumele zisulwe
njengabandla sikhangelele ukuthi sethule imbono yethu ebhaliweyo kunobhala yena lo omelele iUnited Nations siza kuthi ngomva kokukwenza lokho ke sibe sesibiza mhlawumbe umhlangano wabonozindaba kumbe siphe istatement esitshengiselayo ukuthi thina kuyini esikubeka phambi kukanobhala weUnited Nations omelele United Nations law.
Aba babandla phikisa bathi izijeziso lezi zafikelwa abantu abangazolimpi amalungelo abantu nabaphatheka kunkohlakalo iningi labo abakuZANU-PF nabadlelana labo hatshi ilizwe lonke kungakho kumele ziqhubeke zikhona uhulumende aze ahloniphe amalungelo lawo angezansi yezwekazi ye-Africa owesadak lawo uyingxenye yalabo abakhuthaza ukuthi kumele izijeziso lezi zikhitshwe okuyikho okwakhulelayo ekuthini kubekwe ilanga likamhlaka 25 Mfumfu ukuba amazwe la atshengisele kuthazwa ukukhitshwa kwezijeziso lezi ngoba zingaphambanisi izimbabwe kuphela kodwa umhlubulo wonke wangezansi kweAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abakubandla leZANU PF bathi unkosikazi Doyen kumele atshelwe ngabantu bonke ukuba ziyabhidliza umnotho welizwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leli. Kodwa amabandla achiyeneyo aphikisayo athi abeZANU-PF yibo abathwalise nzima uZulu. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umabutho Moyo okudla ngodilo abatha kubandla zanu-PF ngomunye wabathi kumele uZulu akakazele ukuba wesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokeli yebandla leli.
Siyakwemukela ngakuye ezokhulumisa nabantu beZimbabwe simtshele amaqiniso endaba yama-sanctions leyo ngoba abantu abasenamsebenzi ama-industry abevalile kodwa sizange sidele besilokhu esizama amanye amaqhinga ukuthi sinjani siqhubekele phambili njengelizwe.
Umnumzana Innocent Ndibali okhokhela ibandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uyakusekela lokhu.
Labo abalezimali zabo ama-sanctions vele abathinti athinta wena lami othengayo uhambe usiyathenga komnyoro uhambe usiyathenga kosekusile uhambe usiyathenga komaplanka uhambe usiyathenga komawunga uhambe usiyathenga ecomplex a-affecta thina ngoba akula muntu ongatshela mina ukuthi njengo-leader we-EFF ukuthi ama-sanctions kobulawayo asinceda ngani. Ama-sanctions ayenza i-fuel ipetro idule kakhulu. Ama-sanctions ayenza ukuthi even yena uhulumende nxa siyadinga izimali egcine siyadinga izimali zechimbazo izimali zezigangi.
Umnumzana Kwanele Hlabangana okhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe uthi uzakhuluma lo Dohan ngezijeziso zenotho.
Kukhanya le ndaba yama-sanctions abantu asiyiboni ngesolinga solinye kuba lokhona ukwehlukana ngasoxoxwa ngayo kungakho ke thina njengabo sopolitiki sithe sizalithola lelo thuba lokuthi ke sihlala la ephansi ukhona esimlungisele khona simchazele kabanzi ngoba thina sihlezi labantu siyakubona ukuhlupheka kwabantu siyakubona ukuthi ilizwe lethu aliyiphambili kuqakathekile ukuthi izijeziso lezi zesulwe ngoba azikho emthethweni.
Umnumzana Edwin Ndlovu uthi izijeziso zenotho abazaziyo yilezi ezetheswa uZulu libandla leZANU-PF.
Izijeziso zomnotho ezetheswa ke inkokheli ezikhona elizweni leZimbabwe ezokuthi uZulu abantu bebengaphathekanga kuhle njalo baqhubeka bangaphathwa kuhle okudingakala ukuthi ubukhokheli kumele butshintshe indlela obenza ngayo buhloniphe ilungelo loluntu. Ngibona nxa lungenza njalo ke lobo bukhokheli izijeziso zomnotho lezo ziyapho ngokuphela nje njengamazolo ukuthi nxa ilanga selitshisa amazolo ayaphela. Kayisizo zijeziso esingathi thina kumele kubuye kuzokhulunywa kumele kuthunyelwe abantu bazo-assessa lokhu lalokhu yana hathi izijeziso nje esingathi thina ubukhokheli beZANU-PF ikakhulu yibo obuyethese abantwana beZimbabwe izijeziso zomnotho hatsho ukuthi futhi izijezo zomnotho lezo zivela phandle ke abantu zibaphethe njani.
Kulabanye abathi kumele kudlulisiswe umonakalo odalwa izijezo zenotho lezi ezafakwa lilizwe leMelika eleBritane lamanye kulandela udlakela olumangalisayo eZimbabwe okuthiwa lolu tshotshozelwa libandla lezanu PF. Umnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe uthi uhambo lukankosazana Dohan luqakathekile kakhulu.
Ukuza kwenxusa le-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu. Sithemba uzakhangela lolu daba nxa zonke ekhangele ukubana ama-sanctions lathwa khona aphethe njani isizwe seZimbabwe. Okwesibili njalo aphinde akhangele njalo ukuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo lokuthi ahloseni, ngoba ngibona kunxa zonke kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-impact yangkhona, kodwa njalo sikhangele njalo lokuthi kuyini okwaletha ama-sanctions lawo, njalo izinto zangkhona seza lokhu ezikhona yini na ezaletha ama-sanctions lawo.
Elemelika lafakela izijezo zenotho abakubandla lezanu PF abedlula amajumi ayisitshiyangalombili 86 kanye lamankampani angamajumi amahlanu lasithupha 56. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
ELeZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abayizigidi phose ezimbili lengxenye wawo 2.5 yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili. Kunje inani lasebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe lokhu lolu bhubhane loqhamukayo ngombimbitho nyakinye selikunkulungwane ezidlula ezilikhulu 132,368, ukugoqela asebephephe kulomkhuhlane abazinkulungwane ezidlula ikhulu njalo 126,308, kwafa inkulungwane ezidlula ezinele ngxenye 4,658. Kunjalo nje ababalisi bakhuthazwa ukubana baqhubeke besiya emsebenzini lanxa uhulumende esithi uzajezisa zonke izisebenzi zakhe ezingahlatshanga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kusukisela lamhlanje. Uhulumende uthi bazaxolelwa abanye abangakahlabi ijekiseni leyi ngoba kukhona okusababambileyo, kodwa bakhona abazajeziswa. Umnumzana Vusumuzi Mahlangu ukuhlanganiswa yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, uthi ababalisi abaningi bahambile namhla emsebenzini njengezinye zonke izisebenzi zikahulumende. UMahlangu utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukuthi akumelanga uhulumende axotshe umsebenzi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ababalisi noma bengahlatshwanga kumele bahambe emsebenzini ngoba kasiyo ndlela eqondileyo ukuthi ke bangamiswa umsebenzi, ngoba sikhangelele ukuthi ke umqashi nxa esithi ke uyabamisa umsebenzi kumele ke ababhalele munye ngamunye atsho isizathu sokuthi ke kungani bamisa umsebenzi, njalo ke atsho lokuthi ke konke okukhangelele ukuthi ke kwenzakale singakubiza ngokuthi i-procedure isiyenzakele yini, konke imfanele kumele zenzakale ukuze umuntu axotshe umsebenzi, kumele konke kwenzakale. Njalo nje ke noma nje sivuma ukuthi ababalisi kumele bahlabe, akumelanga babanjwe ngamandla, ngoba siyakwazi ukuthi ababalisi abantu abanye bangabe belemkhuhlane ethile engahambelani lakho, engahambelani lokuhlaba. So kuqakathekile ukuthi uhulumende abunanzelele khonokho ukuthi ke kumele kulandelelwe njalo kunanzelelwe ngumqashi. Kungakho ke sina sithi ababalisi abaqhubeke besemsebenzini ngoba kulilungile labo ukuthi babe semsebenzini baqatshiwe. Nxa ukuthi umqashi ngohulumende uthi yena usebaxotshile, kumele ababhalele munye ngamunye esitsho izizathu ukuthi ubaxotha ngaliphi, njalo ke kuyini abakonileyo, yonke imithetho okumele ilandelwe ukuze baxotshwe kumbe kwazakala ukuthi ke bangabe belohlupho bani yenziwe. Nxa konke lokho kungenzakalanga, ababalisi basemsebenzini njalo kumele babe semsebenzini.
Mnumzana Vusumuzi Mahlangu, ukunhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe lapho ke limuzwe ixoxwa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Owake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell ngasekho. Umndeni wakhe wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eFacebook othi uPowell ukhulelwe zinhlungu eziphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. UPowell waba ngumuntu wakuqala onsundu ukuba akhokhele ugatsha olubona ngokudlelana lamanye amazwe womhlaba leMelika. Wakhokhela uhlangothi lolu kusukisela ngomnyaka 2001 kusiyafika umnyaka 2005. Wayesebenza phansi kukahulumende kamongameli George W. Bush. Wake waphatha njalo uhlangothi lwebutho olwePentagon ephansi kukamongameli George H.W. Bush. Wathi engakangeni esikhundleni wathethiswa ngowayengumongameli wakweleZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe leziphathamandla zelizwe leli kulandela ukuloba kumaphephandaba kwele Melika esola uhulumende kaMugabe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGabe Sidube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Namhlanje isizwe seAmerica sivuke sisizwa indaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uColin Powell usechonile, kuthiwa ufe ngama-complications awe-COVID ma sisizwa from i-family yakhe. UColin Powell umuntu oqakatheke kakhulu, obeqakatheke kakhulu e-America ngoba nguye owayengowokuqala umuntu onsundu ukuthi abe ngu-Secretary of State ngesikhathi kubusa uGeorge W. Bush.
Akusitshele Mnumzana Moyo ukuthi ube indoda enjani ubaba uColin Powell.
Ngum-Republican, kodwa yena ungum-Republican lo esithi singathi thina u-moderate, meaning ukuthi aka-subscribe to ubu-Republican lobu obu-extreme esingathi obufana labalandeli baka-Donald Trump. Sibone ngo-2008 uColin Powell esenza into engavamanga ukwenzakala phakathi kwamabandla awe-Republican nama-Democrat. Sibone uColin Powell e-endosa uBarack Obama ngo-2008 for u-president, echiya umuntu wakibo wama-Republican, okutshengisa ukuthi uColin Powell noma bengum-Republican kodwa ngumuntu acabangisisa kakhulu izinto, and ebona ukuthi u-Obama ube ngumuntu owenza i-history ngo-2008, and uColin Powell akazange afuna ukuthi abe on the esayidini le-history elirongo elingavumelani lo tshintsho silubone lusenzakala e-America.
UMnumzana Dan Moyo omunye wabacubungula lokulandela ezombusazwe oseMelika. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ese-Washington DC. Live Talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni e-COVID-19 vaccine. Abakumsebenzi wezempilakahle bathethe ithuba lenyanga kamfumfu ukuqinisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer. Bathi ukubanjwa le mvukuzane le akutsho ukubana umuntu sephiwe insuku ezimbala zokuphila, kodwa bekuthaza ukuhlolwa masinyane ngoba kuphathisa ukuthi umuntu athole usizo olufaneleyo lokwelatshwa asile kulo mkhuhlane nxa ubanjwe masinya. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inyanga kamfumfu isikhathi sokukhankasela ukulimukisa uzulu ngemvukuzane yebele, i-breast cancer month. Imvukuzane yebele ivame ukuhlasela kakhulu abesifazane abaphezu kweminyaka engama-40 i-40 kumbe abemuli elembali yomunye owake wayigula wesifazane ongela mntwana loba ophangise ukungena esikhathini labesilisa abalutshwayo. ukuhambelana. Ingcweti kwezempila kahle uDokotela Mthabisi Bhebhe uchasisa ngemvukuzane yevele lezibonakaliso zayo.
Breast cancer yimvukuzane yevele, yona uyibona nxa umuntu engaba lelamp kumbe iskin lesane sevele singasuka sitshintshe sibe lamabalabala, sibe lesilonda, sikhomba ivele lalikhipha i-discharge, amanzi lawo abehlangane legazi. Sometimes inipu leli liyatshintsha le-shape kube lesilonda. Abantu abathola imvukuzane yevele ngabantu abajali ukuba lezihlobo zabo ezake zabanjwa zile mvukuzane leyo, kumbe bake babanjwa bona ngokwabo kwelinye ivele bele mvukuzane. Phela abantu abaphuza ukuba labantwana, abaphangisa ukungena esikhathini, njalo abantu ababhemayo, abanatshayo, ebantwini abadala kakhulu asebedlulisayo o-30 to 40 years.
Ubhebhe uthi imvukuzane yevele ayihlasele abesifazana kuphela kodwa labesilisa, njalo iyelapheka nxa umuntu engahlolwa ibonakale masinyane.
Ijaleke kakhulu kubomama than kubobaba. Breast cancer ungayibamba masinyane iyelapheka lula, kodwa ungayiphuzela kuba nzima ukuba iyelapheke. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu wonke ehlale ezihlola ivele lakhe isikhathi sonke elijayele, ukwenzela ukuthi lingaphungi utshintsha kuze sokule lamp, ama-nipples etshintshe i-shape. Sometimes bathi nipple retraction kumbe kube lama-discharge kunipple. Konke lokhu kungatshengisela ukuthi usukiba lemvukuzane esele, kumele ubone udokotela.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka owelatshwa imvukuzane yevele ukhuthaza uZulu ukuba asukumele phezulu ayehlolwa.
Ngithanda ukuthi ngikhuthaze lonke abantu besifazana labobaba ukuthi i-breast cancer is not a death sentence. Ungahlangana layo but ungayisabi. Engingalikhuthaza ngakho ukuthi khona lihambe liyehlolwa kuphela for this period ika-October, ukwenzela ukuthi once it's diagnosed early you stand a better chance ukuthi ukwanise ukuzuza uncedo.
Unkosikazi Nelisiwe Msipha isakhamuzi sakoBulawayo oseke wazama ukuyahlolwa eGarlin House uthi imali efunekayo ukuthi uhlolwe iningi kakhulu.
Ukuthi siyehlola siyafisa, kodwa imali efunekayo iningi kakhulu. Laloba kulomkhankaso wokuhlolwa, ngokunanzelela kwami yikho okunye okudala ukuthi abantu bangayihlola ngesikhathi, kugcine kusiba lokulahlekela kwezimpilo zabo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezihlukeneyo zempilo ezigoqele e-Women's Institute for Leadership Development zizabe zile mkhankaso ngemvukuzane yevele ngayona le inyanga kaMfumfu. Phansi komkhankaso walonyaka, ngemva kweminyaka emibili eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba ahlaselwe lubhubhane lwe-COVID-19, abantu bakhuthazwa ukuyahlola kungelambhadalo ezibhedlela zakoBulawayo ezivalisa e-UBH leMpilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-Breast Cancer Month ithi Buddy Up to Beat Breast Cancer, lapho abantu abamele bakhuthazane ukuyahlolwa kanye ngomnyaka lanxa bengela abakucabangelayo ukuthi kuyizibonakaliso zemvukuzane yevele, ikakhulu abaphezu kweminyaka engama-40 yokuzalwa, ukuze bethole usizo lokwelatshwa kusesemasinya. Ngimele Studio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Singekehluka nezihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UBulawayo namhlanje uvuke ebhekane lodubo lokuswela izimoto lamabhasi athwala abantu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabashayeli benkampani kahulumende yamabhasi iYezopcom. Wamukelwe ngenjabulo iZimbabwe umthunywa oqakathekile wenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations unkosikazi Alena Doyen namhlanje. Wake waba ngunobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uGeneral Colin Powell akasekho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngu-Prophetess Jeremiah ngisithi asidibanini ngo-half past six kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lela kukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.